Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uBlessing Zulu obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani Zulu kandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-9 Nkwekwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa asevume ukuba mpela babopha indodana kankosikazi Monica Mtswangwa lomkake uChris uNeville Sunungurai Mtswangwa phezu kodaba lokuthenga ethengisa imali emkambo wensitha. Inhlanganiso ye-ibheju likaZulu ihambisa udaba lokudilizwa kwelitshe lesikhumbuzo sababulawa ngesikhathi seGugurawundi eBhalakwe eselidilizwe kathathu.
Ilitshe leli ngelesine lidilizwa okumangala ngokwesithathu esikwenzileyo. Ekumangaleni kwethu kwesibili akukabi nomuntu owabanjwayo.
Inhlanganiso yeWorld Bank ithi intengo yokudla eZimbabwe ikhwele ngesilinganiso sokungamachumi amane lasithupha ekhulwini, i-46% isuka kusilinganiso sokungamachumi amathathu lasikhombisa ekhulwini, i-37% kumaviki amabili adluleyo.
Into eqakathekileyo yikuthi ukudla kungasilele elizweni. Ukuze kungasilele ukudla elizweni, ezomnotho kumele zisebenze ngendlela efaneleyo. Kumele i-agriculture, amasimu ethu avune ngendlela efaneleyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa asevume ukuba mpela babopha indodana kamphathintambo wezendaba zabasifazana unkosikazi Monica Mtswangwa lomkakhe oyisikhulumeli sabalwa impi yenkululeko umnumzana Chris Mtswangwa uNeville Sunungurai Mtswangwa phezu kodaba lokuthenga ethengisa imali emkambo wensitha. Embikweni owethulwe ngamapholisa othi uMtswangwa oleminyaka yokuzalwa engu-44 ubotshwe ndawonye labanye bakhe u-Elias Majajini loSimbarashe Tichingana. Kulo mlayezo kamakhalekhukhwini osebulenjini ozwakala njengelizwi likankosikazi Mtswangwa othi yena indodana yakhe kayilacala, njalo ukumbopha yikumhlukuluza nje kuphela kwezombusazwe. Imizamo yokukhuluma laye yehlule, kodwa amapholisa athi ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba kusasa.
The Voice of America, VOA.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eBheju likaZulu isimangale emapholiseni emaphisa phezu kokudilizwa njalo kwelitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazo yoGugurawundi. Leli litshe lidilizwe kunsukwana esisanda kwedlula. Akusiko kwakuqala ukuthi lidilizwe leli litshe. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ilitshe leli ngelesine lidilizwa ukumangala ngokwesithathu esikwenzileyo ekumangaleni kwethu kwesibili akukabi lomuntu owabanjwayo ngelesine ebhalakwe kodwa saphinda safaka amanye amabili enkabazwe esilobela lawo wadilizwa so singathi sokudilizwe amatshe angusikisi
amapolisa atheni ngalolu daba
amapolisa asibuzile ukubana sicabangela bani sabatshela ukubana sicabangela ama-CIO yiwo esicabanga ukuthi angabe edilizile leyo nto ngezizathu zokubana yibo isikhathi sonke odabelokhu bezama ukuyenqabela ukubana sakhe lelo litshe so bathe bona bazahambisa ukumangala kwethu ekezi ngoba bayisupost yekezi then ikwesizathola khona iCR number
izakhamizi ke zona zithini njalo engaba ekhona na obonileyo ukuthi ngubani oyenze lokho
zimangele zidanile kodwa kakusazethusi kakusazethusi izakhamizi hayi kazimbonanga umuntu wadilizayo kodwa yizo ezasifonelayo zisitshela ukubana sokulomonakalo satshelwa izakhamizi ezikuyona lona umango
kuyini okungaba kusetshenzisiwe ekudilizeni ilitsheleli ngoba siyibone lihlakaziwe sokuyiziqephuqephu
eqinisweni kangikwazi ukuthi bangabe besebenziseni kodwa engikubonileyo yokuthi engxenye bangabe babophela emoteni bahudula ngoba ezinye insimbi ziqamukile zisele khona pha ngicabanga ukuthi kungabe basebenzisa imota ukuthi bekwatule leyaninto
Hello ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu obexoxa icingweni le Studio 7 ekwobulawayo Inhlanganiso ephathisa amazwe ngemali eye World Bank ithi eZimbabwe liqhubeka likhokhela emhlabeni jikelele kuluhlu lwamazwe alintengo yokudla ephezulu. Umbiko wethulwe yiWorld Bank kuleviki uveza ukuba intengo yokudla eZimbabwe isikhwele ngesilinganiso sokungamachumi amane lasithupha ekhulwini i-46%. Inani leli likhwele lisuka kusilinganiso sokungamachumi amathathu lasikhombisa ekhulwini i-37% eyakhutshwa kumaviki amabili adluleyo. Kuluhlu lolu, iZimbabwe ilandelwa yi-Argentina elentengo yokudla ekhwela ngesilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini i-20%. Lokhu kuza kulandela umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ilizwe lidinga usizo lwamadola eMelika angamabhiliyoni amabili leyokudla njalo uhulumende ekhuphe umbiko kuyona le iviki esithi isivuno salonyaka sihle ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lasikhombisa ekhulwini i-77% nxa kuqathaniswa lesanyaka enye. Ukuhlaziya lolu daba uTabo kaNcube weStudio 7 uxoxa lomnumzana efidlela Ncube ingcwethi yezenotho njalo ekhokhela inhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association.
Yebo siyakubona izinto ziyakhwela siyaphezulu ezidliwayo kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba kubanga indlala kubanga ubuhlungu ebantwini izikolo zivuliwe kunje abantwana bahamba bengadlanga abantu bathona bengadlanga ngenxa yokuthi ukudla kakusathengeki ukudla intengo yakho oyithola ikulelizinga kuliviki elilandelayo isisukile sekwenye indawo kunyanga elandelayo akumanga nje ndawonye ukudla intengo yakho iyakhwela njalo nje ngakho ke iripoti le World Bank liqiniswa kakhulu ukudla kuyadulela izweni kuyakhwela njalo nje kuso sonke isikhathi
kungaba kuyini okubangela ukuthi intengo le iqhubekele phambili iqansa njalo imali entsha eyamaziki ingaphathisa na kulolu du
lanxa ziziningi izinto ezibanga ukuthi intengo yokudla ikhwele endaweni ezihlukahlukeneyo emhlabeni okubalelwa khona ukuthi uthole ukuthi ukudla lapho kusuka khona kakusasuki ngendlela efaneleyo ngesizathu sempi kumbe inye i-natural natural disaster. EZimbabwe into eyiyo ebanga kakhulu ukuthi ukudla kukhwele, intengo yokudla ikhwele, ikuthi imali yeZimbabwe kayithengi ngendlela efaneleyo. Kanti ukudla kuyasilela ngokuba ezomnotho zingasebenzi ngendlela efaneleyo. Asivuni ngendlela efaneleyo, i-industry yethu ayisebenzi ngendlela efaneleyo. Kubangela ukusilela kokudla bese sikuthenga ngaphandle kwelizwe ukudla lokhena kube sekukhwela kanjalo. Kanti ke njalo sibona njalo nje amafutha ezimoto ekhwela, sibona i-electricity ekhwela, lakho khona lokho kuyancedisa ukuthi intengo yokudla ikhwele siya phezulu. Ukuthi izigi izanceda kumbe isozincede kusesemasinyane, abaningi vele abakayithinta abakayibambi, kodwa yona yodwa isoze incede nxa ingancediswanga ngezinye izinto. Kodwa nxa ingaba lamandla, igcina amandla, iwalondoloze, ingancedisa ukuvimbela ukuthi ukudla kukhwele ngendlela esibona kusenzeka ngayo. Into eqakathekileyo yikuthi ukudla kungasilele elizweni. Ukuze kungasilele ukudla elizweni, ezomnotho kumele zisebenze ngendlela efaneleyo. Kumele i-agriculture, amasimu ethu avune ngendlela efaneleyo, sibe lokudla okulutshwana esikuthola ngaphandle kwamazwe. Kwakhathesi kuyasilela ukudla, kufanelanga kusilele. Okwesibili, kumele imali yethu ibe lamandla, iqine ngendlela efaneleyo. Okwesithathu, kumele sibone ukuthi lokho okunye okudingakala ukuze sibe lokudla, okunjengo-electricity, amafutha ezimoto, akakhweli ngendlela ebangukuthi ukudla lakho kugcine kukhwela. Zonke zona lezo zinto zizadingeka ukuthi zibe khona. Industry yethu kayivuke iphile, izancedisa. Imali yethu iqine, kuzancedisa. Kanti ke lezi zinto ezifuqa intengo siya phezulu zingabi ngendlela ezingakhona.
Umnumzana Efidlela Ncube ingcwethi kwezenotho njalo ekhokhela inhlanganiso elwela amalungelo abathengi, iNational Consumer Rights Association. Kulandela umbiko webandla leCitizens Coalition for Change elisekela ozithi nginobhala jikelele walo umnumzana Sengezo Chabangu ukuthi balungiselela inkulumo zokubumba uhulumende womanyano lebandla leZANU PF sokuqhamuke imbono ehlukeneyo. Abanye besithi leli nyathelo alisoze lisebenze, kodwa abanye besithi uhulumende womanyano abedluleyo baletha inguquko elizweni. Umnumzana Chabangu utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi ngempela bayazilungiselela lezi nkulumo lanxa unobhala jikelele webandla leZANU PF umnumzana Obhethi Mpofu esithi kabazi lutho ngalolu daba, kodwa baza kwamukela ingqengubani ofuna ukuxoxisana labo. Ukucubungula lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomfundisi Siyaphambili Moyo wake waphatheka kunkulumo zokuxwayisa abezombusazwe endawonye lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, waye ngumgcinisihlalo ogatsha lwebandla le-Alliance for People's Agenda eSouth Africa, onguye osungula lingxoxo.
Ungazama nje eZimbabwe ukuthi ukhulume ngenye indlela nge-opposition, uqala laba abalandelayo. Ngiyabantu ilift nisuka kobulawayo ngaseHarare, ngithe ma ngiyireza le ndawo angivele ngahlaba indaba enzima kakhulu ukuthi i-opposition ikhona. I-opposition ikhona yebo, but 6 times the same opposition, although yayitshintsha amagama, ilokhu idliwa iZANU, kodwa bayilandela abantu. Kuthi ungathi wena akuvuswe liyanentsha baze bethi ulethelathi wena, awubona ukuthi laba yibaqakathekileyo. Ma ubakuzwa ukuthi kanti manje beqakathekile njengoba sebeluze 6 times, masihlanisa sibuyela back la kuthiwa ngirayi. Kwenziwani ngabo? Bakholisa bazothela ilanga abantu be-opposition. Kule side leyi bekubonayo khonokho eyabochabango isikalileke yona manje ukube iskima izama ukuthi la izenze ibe relevant. Uhlupho nje ngama-politician abawenza umbangazi ukuthi bagcina sebekhohlwa sebezenzela kubona. Kodwa ngalesi sikhathi ngathi amafithane ama-opposition akabi le direction wendlela ekhanya ukuthi bafuna ukwenzani. And njengoba ngithilo laba abanye bavela kashana kulokhu besenza sempini, kodwa kungelanto etshintshayo.
Mfundisi Moyo, simzule lapho umnumzana Ndlovu uthinte umnumzana Chabangu, sixoxe laye kulo msakazo esithi sebefuna ukuthi bekhulumisane lebandla leZANU PF kubunjwe uhulumende womanyano. Uboni kani lokho kungasebenza yini? Sikhangela ukuthi labo bangelinye icele, ayisikho ukuthi babambene njenge-CCC.
Ya,
sisakuzwa naloba nje kuse iRoma kodwa sisakuzwa kusese ngamahemhemo asazi ukuthi into ezaphumelela yini kumbe kuphuma kuye kumbe kuphuma kibo bonke sebexoxisene kodwa thina njengezamabandla esivele sihlala sikukhuthaza ukuthi ngana abantu bonke nje eZimbabwe jikelele badingana we sifike esigabeni sokuthi we find one another nxa sifuna ukuthi siphumelele kwezopolitics ezigcina zaaffecta le economy akulamuntu ongakwenza eyedwa sifisa nje ukuthi ngana abantu bonke nje bayabambana kodwa lanxa kuyikubambana ibe iliyana e very inclusive ekhangela umuntu wonke kungabe lehlekana kuphela ngoba lokhu kungagcina kubangela ukuthi engxenye kugcine kusiba lokuxabana okuqhubekela phambili sifisa nje ukuthi ngana abantu bayabambana okugenuinely okugoqela wonke umuntu ngoba vele lelizwe alingeke lakhiwe umuntu oyiwani kodwa abantu bonke bangabambana okugenuine yikho esihlala sokukhulekela lesokukhuthazana
Mnumzana Ndlovu ubona ingani uhulumende womanyano engasebenza kathesi
okuqakathekileyo vele elizweni nakuzo zonke izindawo ikuthi abantu bathole ukudla bathole lamathuba okuthi bazithuthukise so ama-politicians e-Africa nama-politicians e-Zimbabwe umuntu maye afuna ukuthi acace avele ale ndlela kuba selfish so into eyodwa nje engasiza abantu politics because the politics ye Zimbabwe isiza kakhulu ama politicians kodwa ipolitics engasiza abantu yiyo leyo ukuthi ama politicians la abanjwa kochaniswe ngomsila adonse esiyaphambili wonke and konoko kuza in the form of i government of national unity so ingasebenza umbuzo endlayo ukuthi bazoyivuma yini bangayemanipulate ukuthi basebenzele bona ngoba kama politicians babe vela ayi big pass yondaba ukuthi bazicabangele bona ukuthi singayenza so sizatholana umuntu ukuthi bamcabange uprofessor Jonathan owade ekhuluma kwenye ilokhu platform wathi yena eZimbabwe 75% you know I mean scientists and researchers bazokunikeza inhamba wathi 75% of abantu beZimbabwe are not catered kuma manifesto ama politicians uma wabala deeply uzakuthola ukuthi abakho so bayothe ukuze bathole nje okuncane okuyizibucubuki kungayenziwa i-national unit kuba lokuthulanyana la bese begijima balungisela abantu abo izinto bagijime balime bagijime bathole lokudlalokuyana kodwa ayisiyo i-ideal politics leyo asikabi yazi iliyana ngiyokucompromisa and ifanele ukuthi bekhona makunje ngoba iyi-opposite yaleyo abathi ukuthela ithebethebe abantu ngesho naye kubira jeje which eyo vele selfish kakhulu ngoba maye ethela khona abantu ithebethebe yenula bangana aba-overseas abamsizayo ukuthi athole ukudla kwakhe abantu abakhe kodwa laba bathelele ithebethebe luntu lololo luyilobuntu olosuka lusikajayiva kumarali ligoka ama-t-shirt amahara lim lokuzeni yabo kuphela abayitholayo from i-politics lokulandela ama-politicians yebo ingasebenza kancane noma njengayisiyo e-US idingayo mase sithi sajula mpela sifuna ukulungisayo
lo ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi yecubungula izombusazwe oyengumgcini isihlalo ogatsha lwebandla le-Alliance for People's Agenda eSouth Africa obexoxa endawonye lo mnumzana lo mfundisi siyaphambili moyo owake waphatheka kunkulumo zokuxwayisa abezombusazwe bebelo sithandekile mhlanga we-Studio 7. Kuhlandla lethu lendaba eziphathelane lenkohlakalo kuzwekazi le-Afrika lamuhla sise eSwatini. Abesifazane abangena kunkulungwane lenkulungwane abasebenza kugatsha olukhiqiza amalembu kweleSwatini basebenzela esimeni esidabukisayo. Omunye wabo ngunkosazana Nelisiwe Dlamini yena ongelamyeni njalo oleminyaka yokuzalwa engamachumi phose amathathu 28 years. Basebenzela endaweni ezingahlanzekanga njalo bedonsa amahola amade kodwa beholiswa imali ephansi njalo bebandlululwa lokuxotshwa mahlayana emsebenzini. Izisebenzi lezi zithi ukusilela kwemithetho efaneleyo kanye lenkohlakalo kwenza amankampani abagqilaze. Okuningi asikuzweni kungxoxo esithunye kundaba esithunyelwe ngumusi nokukhanya musi kodwa ihumutshwe nguntungameli inkomo we-Studio 7.
Ixuku labesifazana abasebenza kunkampani yamalembu e-New Life Garments limi phandle kwalifekitali eMatsapa. Babambe incwadi zokuxotsha umsebenzi ngokudana okukhulu. Bathi bafuna ukukhuluma lomqhatshi wabo. Unelisiwe Dlamini ngomunye wabantu laba.
Ayikho inkampanele ngcono njengalekampanele.
We are fed up being treated. We are human beings.
We
deserve to be paid fairly. What kind of an employer is not respected? We work in the most horrendous health conditions for long hours. Can you believe that we have to fetch water in a bucket when we use the bathroom? Not only do we dispose of everything in the bathroom in one bucket, we work hard.
Amalembu athengiswa ngele eSwatini kwamanye amazwe afana leSouth Africa, iMelika leBhilithane ngomnyaka abiza izigidi ezingamachumi amabili i-$20 million. Kodwa ngaphandle kokucwebezela esikubonayo kwezokuceca, sokuvela iqiniso elidanisayo lezisebenzi ezithunga izigqoko ezithi zisebenza endaweni ezingaphephanga futhi ezingahlanzekanga. Zihola imali ephansi kwaleyo ephoqwa ngumthetho, njalo zisebenze okwamahola aphezu kwalitshumi lambili ngelanga i-12 hours. Ngaphandle kwempatalo engeziweyo i-overtime, owesifazana onakekela abantwabakhe abathathu eyedwa ngaphandle komyeni, uPhindile Dlamini usebenzele inkampani ye-Fashion International okweminyaka engamashumi phose amabili 19 years. Uthi okwesikhathi eside iholo lakhe lidlalela ndawonye khona athi kwenza impilo yakhe ibe nzima.
Sikulwile loko iminyaka njengoba ngisho nje ngithi
we have raised concerns over the years on the issue of no pay. It has not helped us in any way. Instead, the problem persists. We have many personal challenges. We can't put our children through school. What we earn is not enough to put our children even through high school or even through college and university. We only wait to be able to pay our land loans and for our own transport to go. That is the only thing we are able to do. Thereafter, there is nothing left for us to reserve our university.
Izisebenzi zogatsha lwamalembu sezike zakhalala umsebenzi zatshengisela emigwaqweni eminyakeni embalwa edluleyo. Ngo-2019, zikhalale umsebenzi phose okwenyanga zifuna ukukhwezelwa iholo lokuthi zisebenze endaweni ezilungileyo. Ngo-2021, zakhalala njalo umsebenzi futhi zikhonona ngokuhlukuluzwa lokubandlululwa emsebenzini. Ukukhalala umsebenzi lokhu kuveze ukuzimisela kwezisebenzi lezi ukulwela amalungelo azo, lanxanje abaqhathi bezethusela futhi bezihlukuluza. Kodwa ababodwa kulumzabalazo. Inhlanganiso ezimela izisebenzi lazo zidlala indima enkulu. Umnumzana Wanda Mkhonza ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Amalgamated Trade Union of Swaziland i-ATUSWA, yona emela izisebenzi zamankampani akhiqiza amalembu ezedlula inkulungwane ezingamachumi amabili i-22,000 kanye lezamanye amafekithali. Umkhonza uthi
we need a fair ground.
Sifuna amalungelo esebenza ahlonitshwe futhi abantu bevunyelwa ukukhalala umsebenzi bedinga iholo eliphezulu. Ngakho sikhuthaza ukuthi kukhethwe iqula elibhekane lokuxoxisana lezisebenzi kugatsha lokahulumende olubona ngendaba zezisebenzi. Labo abakhona abasekela uhulumende bayehluleka ukusimela njengezisebenzi. Asakheni inkundla ezahlanganisa izisebenzi abaqhathi kanye lohulumende onguye omele abone ukuthi imithetho iyalandelwa ukuze amalungelo ezisebenzi alondolozwe ngokugcweleyo.
Iziphathamandla zogatsha lukahulumende olubona ngendaba zezisebenzi zalile ukukhuluma ngalolu daba. Lanxa kunjalo, ugatsha lukahulumende olungumlamlankunzi phakathi kwabaqhathi lohulumende ole Conciliation Mediation Arbitration Commission ludlala indima enkulu nxa kulokuxabana phakathi kwezisebenzi labaqhathi kanye lokubona ukuthi imithetho evikela izisebenzi iyalandelwa. Lolu daba lulotshwe intatheli zindaba yeVoice of America uNokukhanya Mosi esematsapha eSwatini lwahumutshwa yimi uNtungamile Nkomo weVOA Studio 7.
Kweziphathelane leMelika. Kukhetho lokudinga umongameli welemelika phakathi kukamongameli Joe Biden lomnumzana Donald Trump kuzavota abadabuka kuzwekazi le-Asia abayizigidi ezimbili kulalabo abavota kukhetho olwenziwa kwiminyaka emine esanda kwedlula. Kutsho uphenyo lwePew Research Center. Intatheli zindaba ye-VOA uScott Stains ulobe udaba olwethulwa yimi uChris Gande oluveza ukuba abadabuka kwele Asia baqhuba njani umkhankaso wokhetho. Abadabuka kwele Asia behlala kwele Melika yibo abalenani elikhuphuka ngesiqubu kuveza ucwaningo lwePew Research Institute oluthi kodwa kabavoti ngendlela efanayo. Unkosikazi Christine Chen ngumqondisi wenhlanganiso yezizalwane zezwekazi le-Asia engasekeli hlangothi e-Asian Pacific Islander American Vote usipha umbono wakhe.
So typically typically Indians and Japanese Americans
njengenhlala yenza abadabuka kwele India la kwele Japan yibo abasekela ibandla lama Democrats ngobuningi ukuthi abe Vietnam basekela abe bandla lama Republican. Okwakhathesi abadabuka kwele China sebeguqoke bazimela ngemva kokutshengisa usekelo kuma Democrats. Lokho kutsho ukuthi amabandla ezombusazwe awangeni ebantwini bebatshela ngenhlelo zabo
what their campaign actually stands for.
Unkosikazi Michelle Steele udabuka kwele South Korea kodwa wakhulela kwele Japan. Ulilunga ledale le-Congress emele ibandla lama-Republicans esigabeni se-California edolobheni le-Orange County kesizwe imbono yakhe.
You just go out there.
Iyahamba nje emphakathini ukukhulumisana lozulu ngendlela ezehlukeneyo. Njengokuthi kwabadabuka kwele Vietnam ngathenga izigqoko zabo ezinhlanu ngazigqoka. Nxa ngiya kwabe Philippines ngigqoka impahla zabo ezohlobo lwesari.
You are one of them.
Ustil uthi yena labanye bakhe baqoqoda emizini efika inkulungwane phose ezingamakhulu amabili kuminyaka emibili edluleyo bedinga amavoti.
That's the way.
Iyo indlela yokufinyelela abadabuka kuzwekazi le-Asia. Kuyafana, uyazi. Esiqintini sami, sonke sikhuluma indimi ezehlukeneyo.
Umkhankaso wokungena ezindlini uqakathekile kwabadabuka kuzwekazi le-Asia. Iningi labo abayisilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini bavota ngeposo ngomnyaka ka-2020, kutsho uChen.
It's because when you have a mail-in ballot, you can sit.
Iyo indlela yokufinyelela abadabuka kuzwekazi le-Asia. Kuyafana, uyazi. Esiqintini sami, sonke sikhuluma indimi ezehlukeneyo.
Not be under pressure to be able to figure out who you're going to vote for.
Unkosikazi Grace Meng, lilunga ledale le-Congress engowebandla lama-Democrats, omela isiqinti se-Queens esigabeni se-New York.
Well, I think there's been an increased sense of urgency.
Kutsho ukuthi nxa uvota ngeposo, ungahlala etafuleni lakho emkulwini, uxoxe lomndeni labangani ngabancintisayo, wenelise ukuhumutshelwa indimi, wenelise ukubakwazi ukuthi uzavotela bani.
The other side is catching on and we need to make sure that we're doing that outreach.
Unkosikazi Sandra Choi, ngumqondisi wenhlanganiso ye-MINCOM, Center for Community Action. Ngesizwe imbono yakhe. Mayuyu, isikhathi sesiphelile. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa isikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.